Yebo yebo yebo, thakaso muhle simpapo muhle. Yikudibana nokuhlelo labo sakhulayo, ngingu Michael Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye, oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinasu. Sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo lapho okulabo abalisi abatshengiselayo betshengisela iholo abalitholayo. Sikhangela njalo okwenzakalayo emakolitshini lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama tuition fees khanya nganabalayo. Unjani bhuti?
Ya, ngiyabonga, ngiyabonga bhuti wami, kunjani?
Hayi, mina ngiyaphila. Awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokho okwenzakalayo ngasema primary schools njalo ama secondary schools.
Lokho kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyiquality. Iquality education iya include izinto zokuthi balisi laye ebekwanise le energy ele passion. So kunzima ukuthi sithole iquality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyanelele. Khonoku kuyavulala education system yethu.
Ubona ngani okwenzakalayo ukungukwephulwa kwabalungile abafundi nabo?
It completely destroys into enaleyo ukuthi lilungele. So ilungelo leli limiswa into ezithiyeneyo. Number one, qalisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo. Number two, sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa. So konke khonokho yizinto ezenza ukuthi as education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students.
Ubona ngani izinto ezifana nalezi ziza athinta na ikusasa lelizwe?
Lele qiniso ngoba lapho esesikhona sikhangela amanye amazwe ilevel of technology. Abanye abantu sebephupha ngokuyafika espace, but thina ngeke siphuphe ngokuya espace kuthi labantwana abangakayi esikole. Uyantshiya bona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa nxa sibulala education.
Njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane, uyasebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho, abazali kanye labafundi kumele baye yenzeni kusiyafika lesikhathi?
Lesi isikhathi esinqoka elizweni lethu ngoba this is one of the biggest crises sayike saba nayo elizweni leZimbabwe. Ukuba uhulumende esitshele ukuthi yena kulento ayenzayo enga-include abantu yinto esiyanayo. Akula muntu oyedwa abantu abalutshwane abangahlala bethi balama-solutions elizwe lethu. Mina engu-encourage abazali bekwenza ukuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe ne-stake siyenze ama-decisions ngokuhulumeni ngicasitheni iyazisebenzela kutho ukuthi ngasasebenzeli thina sezisebenzela yena ngoba thina suba included. Nxa umuntu elithwa ukuthi ebeyi-representative kumele ebeyi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu. And also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiatives. Kulenye i-case study engangiyibona eye-Kenya ukuthi baqasa ukuzibhakela bona bezenzela ama-community abo, ama-assembles abo, bezenzela ukuthi bona bebe ne-voice as a people. Konke khonokho yingama-models esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community ibe ne-power.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana, phosela amazwi akho.
Siyabonga, ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu. Isikhathi esinzima elizweni, abazali bayahawula, abantwana bayahawula. So kuyisikhathi sokuba it needs abantu abaresilient eZimbabweni and it needs ukuthi sithathe action njengabantu simele ilizwe lethu.
Mhm, hayi siyakuzwa mnumzana, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhula.
Ngiyabonga, thank you so much.
Sakaza muhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3bigmyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Kwane loko lamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, bye bye.